tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lwesibili mhlaka 11 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eKwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eKwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yezubukhole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Uthele ingozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sekukhuluma kwenzeke ubaba engikhaya is out of pocket. Icala letesayo ningathi ngamafitshane icala obithiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane lalo.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesithembu sakhe asithengisayo. Asezomingene kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt sathi ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isithembu ayesike ikhansile.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili $1,500 RTGS.
Lihle la ihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, ihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wathiwa ngifonela ngahamba la mirengi labo amabedaberathi abazange bemhlukuluze sibili bemtebhekabheka kakhulu njengomuntu laye.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu etshiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelokhe bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Gospanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBinga Center indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuBonsinga nesungwane ikakhulu lezindawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamachumi amahlanu lingazange line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zesungwane, endaweni zensenga, endaweni zechininga, kochifu sinakoma abantu sikhuluma kanje basezihlahleni, abantu basezintabeni khuluma lomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu ukuthi ne-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisentsheli ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile njalo. Abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-service.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha, sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho abade bengakusebenzisa ukuthi beze beyefinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenza okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana bethi bekhulume bethi lapha singu-11 laphana bethi hayi singu-17 kuleyana indawo bethi hayi singu-10 inani lakhona ukuthi ube nazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala imbizi izeshiwe ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo,
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-acting DA okwakhathesi namapholisa bahambile bayafika kuleyo ndawo. Yibo akade mbatho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, besezokuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka ngoba kade ilanga siyatshona. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatiwe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lomnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister, unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona okuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lihlinga, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana namanzi, ukwenzela ukuthi-ke sizame ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu ma bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona, bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lephalamende.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachasisa okunengi.
Kungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngiyajende ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo tshela iZimbabwe yonke sibili babuyile ngokuningi, sibe losupho nje ukuthi abanye bayehlulwela izulu ngendaba yemigwaqo ekhona izulu lisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi lisiyokuletha inkululeko, bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe weyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba
ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe bazithithela amakhadidenti wathola ukuthi iMasouth ivumelana lapho kakhulu akuzanga ukuthi suphe amakhetho abayifunayo wasitshela ngendaba ye-dialogue inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywa nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbabwe ukhulumisana nopresident kube le mediators ekhuluma mayelana nelizwe ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile abantu bayahlupheka iMasouth isikhalo sabo kakhulu bakhalile ngokuthi ipresident sicela usincede abantu bayafa bebulawa yindlala and abantwana bethu bathole nzima ngabe siya e-South Africa abaningi batholela emifuleni abaningi bayapha lase-South Africa so isikhalo esibe khona phakathi kwe-Masouth kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile so wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo abantu babambane phathini kakufuneka i-violence wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi i-corruption ku-MDC kayifuneki zero tolerance njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiyaphalamende bahambile besiyasebenzela abantu i-MDC kathi okula muntu oqhatshwayo asiyo ifemu yokuqhatsha
Umnumzana Solani nje emnyama moyo ngomgcini sihlalo we-MDC eMatabeleland South ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu eliningi kobulawayo kanye lasezansi yamandebeleni namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana naseSouth Africa estate capture ngoba ama-allegations ama-youth ezanu-PF ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga i-government yethu isebenza lamasela labo somabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka e-South Africa inkinga yabo ibengugupta thina ezethu inkinga lazo ziyafana yibona labo abefiweli ababamilling company konke lokho bakwenza nje ukuthola ama-favors ku-government ngoba ama-e-government inayo i-percentage bona laba baku-top leaders e-government banakho i-percentage obviously abayithola kulawo ma-business.
How are you on the Studio 7? Linjani, lonkathi nasiyaphela. But igama engizitsho eyisesaba izidlamlilo zezanu lezo. Ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Uyise umnangakhe ndiyamsupporta man. Yazi uyalijwenka iqiniso lomdala, yazi uyalijwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotsha ayedubula abantu ayesenza. Uqinisile lusisi ethi vele umnangakho lokuzini ugawule vele iqiniso yalizonto. Uqinisile lusisi angazi ukuthi ngalobana useduze ngalobana ngibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hayi lomdala lo mina kangikwazi ukuthi unjani. Bese mbiya ngikhuluma ngomnangakho lokho endega ngefromatshina. Nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu limhlolisise. Bethi nxa ebuye vela kurangalele imhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le. Liqala ukutshekha yena umnangakho yena lokho ebhide zula ngefromatshina abazasiphathela imikhuhlane.
Linjani Studio 7 labalaleli? Hayi mina ngiyaphila igama ungukabadela Ncube. Kawule sicela ukuthi uma ungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziweyo. ubuzwa ngolo mama lo ubuza kahle andi uyakutshela futhi ukuthi amasocha ayedobula abantu 99 ngokhetho lolya bona ukuphendula ngama American kathi isikolo wasifunda wasifunda ukubona mdala inabathengisi le angazi ukuthi umuntu onjalo emathebele ndofunana umuntu onjengawe so umuntu wesifazana kutshela simple thing nje into ayibonayo isenzakala lapho eflawayo wena ukuphendula okwama American okunye ungayisikho lokho uthi kwamasocha hayi kodwa lokho sakubona la kubona vele kusenziwe usenzelwani vele khona lokuthi amasocha adubula abantu usenzelwani umuntu amasocha edubula abantu lamaphoyisa amasocha iwasebusa phela lapho as from Bay Bridge usiyafika eVictoria Falls amasocha lamaphoyisa babesenza ama-roadblock behleli bonke bonke bedizisa abantu amaphoyisa abethatha imali siyanika amasocha amasocha ethwele izibhamu ngale phandle eceleni komgwaqo kulamabhuku ababhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi i-corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi manje
siyabonga msakazi siyabonga basakazi usinxusa cele ngaphuzela singenisa njengoba sinxusa ngiphakazida bakithi ngizabe nokumbuyelela isicelo ukufundisa kuqakathekile kulakulalela uzulu kalufundiswe into eqondileyo uqondiswe kungaphonguba ngokukhuluma nje ngiyabonga makhumalo uDavita Khumalo yakwazi ukwaleka ntombi yakithi uyawabeka amagama mpela ukukhokhela labo engqondweni kodwa ke xa ukhuluma labo gawule ngibona ngani uchaya idwala ngempama ngoba ukhuluma lo muntu lapha qhatshwe khona ozikela uqhatshwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhatshwe impisi ugade impisi angeka yihle kuzaza khuluma emhlane eyehlileyo esasephezu kwayo yitsho kanti lina i-MDC lina liwukhokheli bomakhumalo kanti alila macebo amanye na elingawenza angasusizano lakathe silimele lukhetho lizalihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyinhlanganiso yempikiswano ihlanganiso ephikisayo kuphela kayila cebo elinye lena
abalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokupika okweminyaka efika amachumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikelana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden, unkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Siyebuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsatsi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yibo abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale ayowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary ikaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele ku nye uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukukhumbula ukuthi kukhona u Michael Bloomberg ulemalene ngiqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awuqala usegijimele phambili ukufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini abasesenta yepolitiki hayi laba bangakwese ukunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlawumbe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lo muntu aso umuntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwese ukunxele kakhulu kaze ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy yeMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu kuTrump umuntu odingakalayo ngegumuntu njengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abase senta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesekunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesekunxele lanqaba bethandwa nguZulu wama democrats nxa sokusiza kuma independence labanye abantu abangama republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye kuSanders ababe bemkhanele njenge socialist kanjalo
Umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
Ubaba uBiden useluse selude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday useselethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi kwasebenza lo President Obama
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe kwezemidlalo onke wabangu nozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabo nozinti beqembu lefunjanje
Iqembu leChicken liqhathe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeqeshi wabo nozinti ngemva kokuthatha kwakhe umhlala phansi ekupheleni kwesizini yeAbsa Premiership edlileyo lapha akade ngomunye wabo nozinti beqembu leAmazulu uMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lathobamnembili lonyaka ukuthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabo nozinti abasakhulayo abeqembu leAmazulu khona le elizweni leSouth Africa ngesikhathi la esadlala
Ngesikhathi sengizathatha umhlala phansi iqembu ebengidlalela belivele selingipha ithuba lokusebenza labo nozinti abasacathulayo yikho ngikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba lokuthola izithuba ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babo nozinti njalo ngizahle ngiphalise
uMurambadoro udume kweZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obengunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka ka-2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano weAfcon okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe lo mdlali usuke kweZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalela khona amaqembu abalisa eleHellenic eleBenoni Premier United eleBid West Wits eleMpumalanga Black Aces kanye leAmazulu uMurambadoro obenguye umdlali okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kweZimbabwe ngomnyaka ka-2003 uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu leNewcastle United elakwele-England uqembu leChickenin uthethe indawo kaThiriviri Sithole obe nguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni edluleyo. Kusenjalo iqembu leChickenin likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano wenyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele-UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele-B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqa imidlalo elenyasa Big Bullets. Iqembu lenyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu leChickenin liphatheke kule midlalo ikanti iqembu ebelivele kwele Mozambique kinyakenye bekungele Ferro Viario di Nampula. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook kulo Norbert Norest Beto uthi wena livuka njani kuzoba lo nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kathy Wencube uthi amavuko msakazi. Musa Mazibuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uthamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho kumuvakela inombolo zakho khona apha kuFacebook. Ngizakufonela sixoxe sizukuthi kuyinokwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani usonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi? Kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Silibaziso Dube uthi wena livuka njani emsakazweni. Bosama diwa polosi. Jesus Kuza, ihlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya ePlumtree kubukalanga kubuhe kutitshi jagechenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eKwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo, i-corruption. kwanele mthakazi kodwa likhumbule sikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half 6 kusasa. Olivalelisayo ngutungamili nkomo.